lingali tshona njani izulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla sihlaziya udaba lwama DNA
ungabona sokudingwa odini sokulengxabano ingxabano anti yayisokwakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho ke iDNA ye imizi ingadilika lami ngiyakubona ngiyakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangowesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye besithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi leze DNA iDNA ifike ithi umntwana kaso wakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nankuyana laphana iDNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntanakho angithi kudilika komuzi phela iDNA inxa isikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kuthi ukuthi ukuthembana lapha ekhaya ngakuseku uzamthemba njani la endulo kunxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso lihle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo
kungakuyikuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge iDNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona kwe-DNA esintwini intwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hayi izikhathi ziyaguquka lamasiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zolengxabano yokuthi umntwana ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku iDNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona ukuya kubo DNA labo kuthi ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya ngithi mina ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko la ngokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutsha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babe balekela khona lokhu lanxa babe ngabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana kodwa angithi phela ozelwe umntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babe sebesithi ukugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana njengoba ngisitsho ke sewuyimhlaba kumbe amasiko amabili ashiyeneyo izolo bekuvele kuzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yikho lanxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lo mntwana lufana loyise emkhulu ozala unina kagugu wakhe enkaya kwakuyindlela yokwakha iDNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalithumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kuchoni khona lokho ngokubona kwakho
lokho kulukhoni kunzima isindaba pendula sibili impica abadala ukuthi phakathi kwabantu abalithumi abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana ikufa kwelizwe phela khona lokho ikufa fi kwelizwe kuthi ukuthi akusela mchato bese ungumasihlalisana sekusemahlangeni kwampunzi dlemini lo lalowo weza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngitho lengxenyeni kumbe kuhafu nxa sebeyisikhombisa phakathi kwabantu abalithumi kutho ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga
Loke bekungumnumzana Thande Kozintimkandla, ingcweti ecubungula ezamasiko ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilala.